Colonel member had a degree of CIA major.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Umlamukela ngijabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuzivandlela 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje kusungulwa umnyaka omutsha wokuthetha amacala kwele Zimbabwe. Amabandla aphikisayo asikhalile ukukhankasela ukhetho oluzayo. Le bandla leZANU-PF lithi selikhankasela ukhetho lwama-by-elections ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Okhokhela ezemithetho ndaba eZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uthi omantshi labanye bathetha kahle amacala. UMalaba ukhulume amazwi la namuhla eHarare ngesikhathi kuphawulwa okuza kwenzakala emithetho ndaba lonyaka. Uphinde wasola kakhulu ukwethuselwa kwabatshutshisi athe kwenziwa ngabanye abantu kwele Zimbabwe. Kodwa abaphikisayo bathi uMalaba uyazikhulumela nje ngoba imithetho ndaba isisezandleni zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla leZANU-PF. Unkosikazi Fatsayi Mahere okudalela ePhalamende laphambele khona ibandla le-CCC uthi ulethemba lokuthi akuza kulandelwa imithetho sonke isikhathi eZimbabwe njalo kuhlonitshwe ilungelo loluntu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Ngqobani Sithole, igqwetha elisebenza kobulawayo njalo elwela ilungelo loluntu.
Kulento ezimbili eziyabe zenzakala khonapho. Into yokuqala nje ukuthi utshele ilizwe ukuthi i-judicial ibambe njani ama-cases akade elawo umnyaka wona lowo kade ukhona the previous year. Njalo i-expecta ukuthi ama-cases iwabambe njani yiye yona le okuyabe kufunwa ngayo. Isitsho lokuthi ama-cases atholakeleyo ngomnyaka wona lo odlulileyo kade mangaki acompleted mangaki ama cases of concern akade khona yilawa nokuthi last year akhwele ngenani elingaki for that particular year. So it's just a summary of what would have taken place ngomnyaka odlulileyo of what is expected to be done ngomnyaka wona lo uyakuvulwa.
Ngesizwile uChief Justice Malaba sithi bayenze kuhle ngomnyaka ophelileyo. Uyabe sitshoni khonapho nxa sitsho njalo?
Sitsho ukuthi ama-cases akade etholakele for the previous year amaningi abanjwe ngendlela enjani. Meaning to say completed cases in the previous year areportiweyo mangaki. So nxa sithi yenziwe kuhle yazo sitsho ukuthi ama-cases amaningi they've been covered. This particular year uJanuwari nalo oqalisileyo kuthiwe kuba kuzakuba the command appeals. So into ezayenzakalayo ukuthi uJanuwari nalowo kusekupheleni kwakhe ama-appeals wonke that have been available have been set down and azaziwa kuwona lowo mnyaka.
Kushoni khonokho?
Lama-appeals amaningi usually vele into eyenzakalayo ukuthi ama-appeals athatha isikhathi ukuthi abe head. So this time around bathi wona hhayi kade sizawasetha down ama-cases wonke a-appeals and they have to be head.
Wena ungathi-ke nxa usukhangela emthethwandaba ubona ngizana kwaphuma kakhulu into ebukekayo kumbe kukhona kokuxega?
Well, into evele ingane yethu sayikuthi the number of cases asekuba khona yongane yethu there is something wrong with our situation, our society. Why ama-cases amaningi sesiba khona? Why ama-murder cases sesiba maningi? Why ama-divorce cases sesiba maningi? Ngoba vele as we speak right now yikho sokugcwela and that is a cause for concern.
And akulanto phela into abantu abangayenza ukuvimba khonoko.
Well, kufuze sikukhangele ukuthi what is it that is triggering economy to be violent? What is it that is triggering ama-divorces abe maningi? There's something that can be done. Something is not right with our economy. Something is not right neZimbabwe yethu yena nesikiyo. Kukhona sokukhona. Why ama-cases asegcwala nje awe-violence and ama-divorces?
Lo umnumzana Ngqobani Sithole iqweda elilwela ilungelo likaZulu weqoqa le Studio 7 ekobulawayo. Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi ilizwe likhangelela lodubo lomkhuhlane wesihudo i-cholera. Umnumzana Taungana Ndoro uthi basahlolisisa ukuba kuzakwenzakalani ezikolo njengoba zivulwa kusasa. Umphathintambo wogatsha lolu umnumzana Torelai Moyo watshela iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathintambo bezikolo ukuze abantwana bavikelekeleke emkhuhlaneni wekholera. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Themba Kuye Moyo wenhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Silezikhalazo eziningi kakhulu, kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 yaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi, izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselela ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini, njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelwa lelokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayesebenza. Okunye okusenza sikhale kanje, sikhangela ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje, kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka komkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu, ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kalandaba labazali, kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona abantwana lababalisi bona. Ngoba ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoxisa kancane ukuvulwa kwezikolo, aze aze abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiye ezikolo lababalisi esikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba Kuye Moyo usebenza kunhlanganiso emela ababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Wexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Joseph Komazana wenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, eyeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyavulwa kusasa ama-borders abafunda school bahambile ekeni. So abazali kanzima nje kusasamakhaazizikolo zivula, kodwa ikakhulu xa kunguJanuwari sikhangela laba abaye kubekuma-1 abaqalise kuya kuma-secondary, kulapho kusithesa khona abazali nabo-grade 1 lapho qala ukuzwanaabazali, ngoba babekhona qalisa ukubhadala ama-school fees. Abantu bayakhala si ngoba initially ama-fees ayandiwe, izikolo zivalwa sekutintile. Kunamanye amadorobheni lapha imisebenzi ayikho, akulamani umnotho wesizwe ongakahle. so khonoko yiko kwenza ukuthi abantu abadala abantu abazala abanabantwana abayisikolo ithwala nzima kakhulu nanxa abanye bezama ukuzipilisa njengama-vendors lapho nalapho abathengisa bangikhona abanamali.
Sibone kulo dubo lwekholera laphana endaweni eziningi eZimbabwe, kanti njalo kulo dubo lokuswelakala kwamanzi ikakhulu koBulawayo, lokhu akungeke kufake abantwana engozini na?
Lwamanzi lo dubo lukhuluma ngalo luyingozi kakhulu emphakathini wonke, singasazala abantwana besikolo amanzi koBulawayo. Amanzi vele ikawakho.
Umnumzana Joseph Komazana ngwenhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association. Wexoxa ecingweni loTabo Kancube weStudio 7. Isiqalile imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende kanye lamakhansila ngumnumzana Sengezo Jabangu we-CCC. Ake sizwe umnumzana Kalipani Pugeni osebenza loJabangu ekhuluma ngodaba lolu.
Ngempela iqalile ikhampeyin i-weekend nale edlulileyo, ilontshiwe ikhampeyini yephelandaba Chabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ube khona unobhala, ube khona le leadership yakhe yonke nje, akhulukazi leadership ya ebest ngapha koBulawayo, hayi bebekhona, bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu. Yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe, njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawu liyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Pugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavothele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ubukhokheli buyahamba, kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Kalipani Pugeni osebenza lo mnumzana Sengezo Jabangu webandla le-CCC. Sixoxe njalo lo mnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF.
Sithina nje ze party iZANU PF ukuthi kulo tshawa ngume kulobani, thina sikudingi thina, kodwa ukulokwa bonxa kusiphathisa ukuthi thina bethi bedilika thina siya phambili. Hayi, kuyabongeka kakhulu ukuthi ngoba into yabo yena leyi ivele iyabitshengisa ukuthi ivele ayimanga yaqonda le confusion yakhona, ithi ukuba yikho kwabo equals to confusion. I-confusion izalele khonaphana. Ngawoke kambe abantu bona abanjengalaba nxa ungabanika ilizwi ukuthi kabalibuse, kambe kuyini okungaphuma? Yiko kukhona ke khonoko. So kade sinxa ukuthi confusion yabo izala ukuthi thina sibe lempumela engcono, to our advantage, kutsho ukuthi kuhle kakhulu. Siyakubongela khonoko, siyayibonga iNkosi.
Kuyini elikukhangeleleyo kukhetho lolu baba Gawule?
Thina kwakade sikhangele phambili, sikhangele ukuthi ama-constituencies nala esilahlekile siwathole ngobuningi bawo. Yiko sikukhangeleleyo, akubuyelwe emuva, phambili kuyayiwa. Yiko kuphela esingakho. Ngawe abantu ngase kufikile isikhathi sokuthi babone ukuthi iqiniso yileli, sebebonile njalo le confusion ekhona ukuthi badlalise isikhathi sabo beinvesta entweni engela kusasa. So it's high time bamele bekhangele abantu. Yiko sikuphethele lokunxa siya kibo abantu, sibabonise ukuthi bafunde ukwehlukanisa. Njalo sithi ukuthi abakwenzayo bamele bananzelele ukuthi babe lahlekile kodwa kathesi sokumele babone ukuthi bayenza into eqondileyo bayenza ama corrections ngokuqhakathekileyo konokugiba
lo ngumnumzana Belief Gawule webandla lezana PFS xoxa laye ekobulawayo Siyangangena kusigaba esilandelayo sikesikhangela okunye okuvela kwamanye amazwe. Ele Israel lokhu lihlasela ngamandla eGaza usukubulewa abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 22,000. Wezempilakahle Izakhamizi zesigabeni senkayi zikhala ngokusweleka kwabongi ezibhedlela kanye lokuqonga kwentengo yemithi besithi iningi livame ukubuyela ekhaya besebuhlungweni kubika uNokuthaba Dlamini
Umsakazo weStudio 7 wethekelele esibhedlela esikhulu seNkayi District Hospital lapho omunye wabongi oveze ukuba selilide ibanga kungelamelaphi wamazinyo njalo nemichina eminingi kayisebenzi ukuze ababulawa ngamazinyo leminye imikhuhlane efana labomvukuzane belatshwe kufuze bebambe umango othatha amahola phose alichumi besiya kobulawayo unkosikazi Agnes Sibanda uthi kwesinye isikhathi baze bewela ekhwekhwe bedinga impilo
ufika ngkhona ngale sibhedlela ufica ukuthi kwesinsikhathi kuthi x-ray ayisebenzi kuthiwe lokhu kakukho imtshina china emningi ayikho ubusu refer ukuthi udlulela empilo empilo kumele ngihambe ngemali imali kangelayo angidlami angilakudla ngicina mbuya ngizehawulele ekhaya kube kathi njengesibhedlela thina esilaso la sikhulu sibili sifanele ukuthi sibe lama specialist akho konke
obona ngezempila kahle enkayi obizwa ngesilungu ngokuthi village health worker unkosikazi Pauline Sibanda uthi sokuyiminyaka eminingi bengekho esibhedlela lesi abakhipha amazinyo
sokulesikhathi eside siminyaka isiminingi bengekho ukhanya babe ekuqaleni babesathi kusalungiswa kumele kuqale kulungiswe iroom yakhona lapho kumele bakhiphele khona kodwa okwakhathesi ke kutsho ukuthi asikabambika kahle ukuthi ke osokubambile ukuthi abe khona okhiphayo ubangelwa kuyini ngoba sebesala ngokuthi bakurefele kobulawayo
unkosikazi Sibanda uthi olunye njalo uhlupho yokusweleka kwama-ambulensi
bathi ngaphuma lama patients ihambe uthe nxa kwesinye isikhathi kutholakale inye futhi ambulance ukuthi ibiye ilandele leyana kubazima ngoba babesebesele inye izabe imgijimisiza ngapha emakhaya kodwa vele kulohlupho kwesinye isikhathi enxa uzobe khaliswa ukuthiwa ifuel kayikho
omunye njalo uvillage health worker unkosikazi Rachel Mholi uthi inengi lithathela ngezinyawo kumbe obabhemi bedinga usizo qede beluswele
silaba zithweleyo esibhedlela sasenkayi laphayana ngabantwana abancane kakhulu abafanele ukuthi abana kuthwaba sezikolo xa sokufika ukuthi kwesinye isikhathi bekulebha sebehelelwa kwenzakala ukuthi umhelo ube mkhulu wedlulelwe ngokuswelakala futhi kwenhlandla kulama ambulance basokusiba nzima impilo zabo ziyaswelakala khona phana ngoba isikhathi kuyabe ngalama operation kuyabe kungalama gates kungalani imota tsimthathe kumbe ayembuma o ayempilo hospital kuyabe kungalazimota
imizamo yokuxhumana lo dokotela ongumqondisi wesabelo semathebelelen north udokotela Admire Kuretu yehlule ngoba ebengaphenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo weStudio 7 echasisa kabanzi ngalokhu umkhokheli wabongi umnumzana Innocent Dongo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association uthi inhlupho lezi zivamile kuzibhedlela zikahulumende eziningi ngesizathu sokuwa komnotho kanye lemali ephansi ephiwa ugatsha lwezempilo
The issue of competitive salary, it has to be addressed. The issue of the working environment, it has to be addressed so that our nurses be motivated to remain here in Zimbabwe, to remain at work.
Sikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise ukuba isizathu bani esenza kube lenhlupho lezi. Lokhu kuguqela ukuhluza iholo labongi eliphansi, indawo abasebenzela kizo labakusebenzisayo ukuze laba baqhubeke besebenzela kuleli. Hayi ukuyadinga idlelo kwamanye amazwe.
Udongo uthi isifiso sabo yokuba uhulumende aphe uhlangothi lwezempilakahle isilinganiso semali esilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% yengcebethu kahulumende ukuze inhlupho lezi zilungiswe. Uthi kunje sebezinkulungwane ezedlula ezinhlanu asebephumile bayasebenza phetsheya ikakhulu eBilithane. Ukuqondisa lokhu uthi kuviki ephelileyo ugatsha lwezempilakahle lubamemile ukuzohlafuna ngenhlupho lezi ethi lokhu ngokwakuqala njalo balethemba ngempumela yalingxoxo. Ngimele iStudio 7 ngiseNkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo amabhizimusi asathuthukayo owebulawayo, Informal Sector Working Group, uthi ulungiselela ukukhulumisana lohulumende ngobuzima benyathelo asanda ukulithatha elokuthi abathenga bethengisa impahla ezitholakala kwamanye amazwe kufanele betshengise iphepha leZimbra Tax Certificate andubana beqhube umsebenzi. Umqoqi walumanyano umnumzana Michael Ndweni uthi bazohlangana kusasa kobulawayo laba amabhizimusi amakhulu bathathe izinqumo ezithile ngoba labo bathi bathintekile ngenyathelo likahulumende elizabangela ukuthi iningi lehluleke ukusebenza ukuze lithole inzuzo yokuziphilisa. Asizweni umnumzana Ndiweni echasisa kabanzi ngalolu daba kunxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
So kuthiwe khonana abezitolo abothisayo labathengayo kumele phambilini bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejistile ukuba u-tax compliant lokuthi ube le-bank statement etshengisa ukuthi umalakho efake ebhenki lokuthi ube lembali yebhizinisi lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo besiyathengisa abantu abazisebenza abaningi bazayehluleka ukuthi baphile njengoba sikwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi kunje abantu abadlula phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa. Kusho ukuthi-ke abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele ezikolo zivulwa kunje ama-school fees landani abantu abasathengisi. Ngikhuluma nje ukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi kade siyathenga impahla thizeni balifuna lelo phetshana. Ngike ngafonela futhi ngeyinye inkampani khonapho kobulawayo kuvike ephelileyo bekhala ngokuthi khonana ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lesinabathisa lehlile selehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu impilo zabantu abaningi abaphila ngokuthengisa even amaholisele ngokwawo azayehluleka ukuthi awodise impahla bazagcina bazivukele nje kungala muntu ozithengisayo. And ingozi engaba khona ukuthi ziyagcina ziphuma ngudlu zisiya ku-black market sezithengiswa ngudlu cina sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa-ke i-black budget eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi formalize their businesses. So yikho sikubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sebesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla bezingenisa emngceleni engavunyelwayo bebalekela ibhoda lapho kuzothi kufunakala ama-certificate lawo khona. So kuzachanisa kakhulu inani lama-smuggled goods njalo futhi lokumenemene lokulimazwa kwabantu nje edangeni sebe banjwa izigebengu ethathelwa imali kakhulu omama bebalekela le ndaba. Kungayithaa indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yamapassport ukukhuthula kwentengo yamapassport kutho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngale ipassport sikhuphukile umuntu sokuyamele ayiqume edangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asiwafakazi labo sibone nje kuwumbiko ophume khonake kule njini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bengaqhubeka besebenza bengalandelelwa mthetho kusakhulunyiswa nabhata silasawufakazi into esiyibone nje ezestori njengobona silomhlangano kusasa ngo-10:30 City Methodist Church laphana kukhona 11 then Joshua Mvumo sizama ukuthi udumisani uncube omelele ihlandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SMEs Advisory Council board member yakhona ngale. So kusasa sifuna khona nachasisela abantu ukuthi yona njengomuntu omelele abantu abalamabhizinisi asakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu. Sibese sicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini ezwe ukuthi sikhalaza sisithini njengoba ngishilo ukuthi abantu abaningi sesehluleka ukuthi bayethenga impahla kathesi kutho ukuthi-ke impilo zabantu abaningi sesengcupheni bazehluleka ukuthi babe le mali yama-school fees.
Lo ngumnumzana Michael Ndiweni obekhloqa ecingweni lo standekile emhlanga we Studio 7 ekobulawayo. Wezemidlalo sixoxa lo ezotshisa sibanda ngemidlalo yeAfrica Cup of Nations eqala ngempela viki.
Iafcon ke njona uyazi iyaqala ke ngomgqibelo kwenale ke iviki buyayo uhlanganisela ke amaqembu lana ke ayekhona le ku World Cup ledlule eQatar njalo ke umdlalo omkhulu wona lo Ivory Coast ku group yabo group A lapha na yokalela ukuthi uzaba umdlalo omkhulu ke kanye la Nigeria le Equatorial Guinea kanye le Guinea Bissau ngeke ke esingathi ke isibaya ke sinzima ingalane yangkhona ke izaba inzima le kungazi ukuthi part wa lamaqembu azaphumela yiphi ngoba ke iNigeria ke singani si jile sizokhangana ngale group E kule Ghana, Egypt, Cape Verde le Mozambique ukhale uthi Egypt, Egypt le Ghana zingaphambili. Egypt yakwazi ukuthi kulomdlalo ke odlala ke Liverpool othoma Mohamed Salah usevele sekhona ngale sefikile. Kwale group C kulo Senegal, Cameroon, Guinea le Gambia. Ngasikhale sikhalele ke umane sibonile babudube khona ngale ke kibe khaya eSenegal evula ke istadium sakhe inkundla yezomdlalo enkulu yakhile ngemali yakhe isikhomeni sakhe kale ukulake uzahlupa kakhulu kwena lo mdlalo ku group D kule Algeria abathi khalela ukuthi bathi yengani iqinile ke lo nyaka babona ngani yengahlupa ke Algeria ngakhala ke iqine kakhulu ile Burkina Faso, Mauritania le Angola ukhalela phakathi ku Algeria le Angola ukuthi zidlule ku group E kule Tunisia imali labafana bafana we South Africa le Namibia ukhalelwe ukuthi ke lezi ke iTunisia le mali yizo ngakhathaza kakhulu ke eMzansi Afrika eMzansi Afrika la ikhona apho singazothi yozala ngkomoni yokugcina ke iMorocco enza kahle kakhulu kule mdlalo ke omkhulu World Cup ku group F yona ke ibile Congo iZambia le Tanzania lingakhohlwa ukuthi ngapha eSouth Africa sine team ke ezintathu iSouth Africa bafana bafana iZambia kunye le Namibia yikho lokho kukhona emdlalo lezayo emkhulu ke AFCON ka 2023.
Ye kodwa wabona njani amaqembu eSouth Africa aza kwenza njani?
Engikhalele kakhulu yibafana bafana eSouth Africa kodwa ke ilaphe ke group E yakhona ile Tunisia le Mali zi team lezombili ke amaqembu aqine kakhulu kodwa bafana bafana siyakwazi nxa kunjimdlalo ejwayele ukwenza kahle ngibona ngani ngahlupa ngazi ke iNamibia njalo kodwa ke eZambia lapho khona lakho kunzinyana kule Morocco iMorocco uyibonile babudube iTunisia khona ngale ke kwakuqala azafika khona emdlalweni le ama semifinals e World Cup Qatar ingakhathaza la kakhulu kodwa ngesikhathi ukuthi Zambia izenza ngcono.
Siyabonga kakhulu ezothisa sibanda. Soke sikhathi sokubingelelana.
Sabonani mina igama ngimu unalena wa komdene ekhaya mbuya eBrightbridge ehunga komazibili. Mbinyelela umama onzalayo uSelina Mdene obuyayunga kanye nobaba onzalayo uThumelo Mdene obuyayunga laye. Mbinyelele njalo lo nkosikazi uThabiso Mdawu oseunga laye. Ngiyabonga.
Sanibonani ngibingelele kubalaleli beStudio 7 thanda ukubingelela lonke isihlobo obathandekayo. Ngokhulumayo ngumqondisi Inkomo from Enkayi. Thanda ukubingelela bonke besihlobo zami eSouth Africa, Inkomo family yonke ejikelele. Ngibingelele abazala bami uResistance Ncube, Sanelisiwe Ncube, uVigilante, uDudu Ncube langaphesheya kwezilwandle khona le ngase e-UK. Ngibingelele nomama ongizalayo ekhaya Enkayi esigabeni sasenkuba. Ngibingelele lengane zami uJunior, ngibingelele uDereni, ngibingelele uPrincess eGoli osebenzela ngaseRand Fountain. Ngithi ngithanda nonke, ngiyabonga nami. Bye-bye.
Salibonani balaleli bakaStudio 7 okhulumayo Brighton Sibanda wematopo. Ngithanda ukubingelela kakhulu unkosikazi wami uDudule Ncube, ngibingelele abafowethu bonke omajini, ngibingelele izihlobo zami zonke kakhulu esezimbabwe lesi-South Africa, ngibingelele abangani bami bonke kakhulu ngibhokela unkosikazi Ncube u-Ashton Lea, bese ngibingelela bonke nje bonke labangani bami kakhulu engafunda labo i-White Water, bese ngibingelele labafana bami engisebenza labo Ishmael, Thamsanqa, o Israel. Ngiyabonga.
Salibona ne studio.
njani lonke ngezindawo ngezindawo okhuluma ngoCornelius Ncube Chapo uzodamba ugajabo kwelikantasi okuzalwa nzalo enkayi esihlengeni kozosa thanda ukubingelela umamama umambano onamandla bingelele ngisuke lapho ngiye enkayi center bingelele umntana mina enhle lapha khona ndiyalithanda kakhulu kulisele okhulu wami uPretty Mbano osindeya lapha emkharandoda ngithi ngiyakukhumbula khulu uyaphila kodwa msendo luphahla ngiyabonga.
Yes, abakhulu lithumeza phela ke imlayizo yenu siyayivala khonapha emoyeni. Olivelisa ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.